lamhlabe sibuye court ukuthi sizonikwa i-ruling ye-bail after amagqwetha ethu befake isicelo ukuthi abantu bahambe through trial baphandle ngolwesihlanu i-prosecution bayimele ukuthi befayile ama-submissions abo bayehluleke ukuthi bafayile ama-submissions lawa and thina sathola ama-submissions awe-state ngomvulo yesterday kunjalo asikwanisanga ukuthi lathi sifayile amaphepha ethu onke ngesikhathi loku kwenza ukuthi inkantolo yethu ithi bengaku-redi lamaphepha onke le-ruling yethu lami so i-ruling bathe sizayithola ngolwesine mhlaka 27 June so kusho ukuthi ama-champions wethu wonke abotshiweyo azabe phakathi e-remand abanye basesigroup fika mhle we-Thursday quarter past 11 lapho sizathola khona i-decision ye-court ukuthi abantu bethu bazathola i-bail yini kumbe ngaso sizayithola.